ngomnyaka ophelileyo singamakhansela kobulawayo sahamba safika egwayisa ngani sabona kodwa ke sithi thina ngedolobho lakobulawayo long term ngesilungu long term plan yakuletha amanzi kobulawayo so short term kumbe medium term hathi long term ngoba bangaqeda phela ukwakha leli damu sicina ukufika beseliyakhiwe ngesilungu esingathi 70%. So kusele ukuthi baqedise i-30% bese kusenziwa-ke i-pipeline ezasuka-ke egwayisa ngani buyizofika kobulawayo. Sikhangelela njalo ukuthi indawo liyana isi-low-lying okutho ukuthi indawo ephansi okuthi nxa manje sedonswa sebuya kobulawayo kuqansile kuzadingakala njalo le new pumping system. Sithi thina-ke hatsho kwakathesi kalisoze lusiphangisele alisoze-ke lusolve ama-problem esilawo ngokuswelakala kwamanzi kobulawayo. Yikho-ke sesithe sesithole o-private investor abafuna ukusakhela idamu le-gas block ensiza. Savumelana labo ukuthi hatshi nje edolobho sizathenga amanzi enu yakhanini lelo damu. Sibona ingani lelo damu-ke yilo i-short term plan yokuletha amanzi kobulawayo ngoba likhangelele ukwakhiwa phakathi kwenyanga ezingu-18 kusiya kwenyanga ezingama-30 months. So mbonani luhlelo oluseduze ukuthi luphele kodwa-ke hhayi gwayisa ngani siyayamukela kodwa njengedolobho siyakwazi ukuthi izathatha isikhathi ukuze sithole lawo manzi.
Sabona njalo kugejelwa izibhorane edolobheni lakobulawayo zingaletha ubobelo yini kuhlupho lwamanzi ngoba sathi sixoxa nebandla lezanu-PF lathi lokhu likwenzela ukuthi ngoba ikhansile sehluleka ukulethela abantu amanzi eneleyo.
Ye uhulumende akumelanga sole ikhansili athi yehluleka ukunika izakhamizi zakobulawayo amanzi ngoba ngumthetho wakhe uhulumende uthi inkampani ezinwa yiyo elomlandu wokunika abantu amanzi. Ikanti ikhansili okwayo yikuthi lawo manzi nxa eselethwe izinwa yona isiwangenisa ezindlini zabantu. Yikho-ke izinwa kayikalethi-ke amanzi kobulawayo yikho akumelanga-ke kusolwe ikhansili kube umlando wekhansili ukuthi indaba izakhamizi zingela manzi ngoba umthetho uthi zinwa yiyo kumele inike izakhamizi yamanzi. Ikanti indaba yamabholu sikubiza-ke sithi thina yi-non-revenue water asomanzi abhadalwayo izakhamizi zibhadala ukhanseli. Yikho asikhuthazi-ke ukuthi kube lama-bowls amaningi edolobheni. Sikhuthaza ukuthi abantu bathole amanzi ezimpompini. Yikho sikhuluma ngokuthi-ke sifuna kugejwe idamu. Yikho sesivumelane lekhampani-ke efuna ukugebha-ke idamu le-gas block ukuthi kube lamanzi amaningi kobulawayo. Amanzi e-bowl ngaphandle kokuthi non-revenue water angamanzi esingeke sinike igaranti njengedolobho lakobulawayo ukuthi ahlanzeke okungakanani singazi lapho abegejwe khona ukuthi phansi imithambo yayo kambe ikume njani kuhlanzekile na.